Sikati sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ka 30 Mpandula 2019 igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhosi wokunanza iminyaka engamathumi amabili kwabunjwa ibandla leMDC kwenziwa kungelathemba lokuthi leli bandla lizenelisa ukuthatha intambo zombuso.
Abasaphothi shami sabona ukuthi ukwenze lokhu engani uyadlala.
Singaba sesibone amaphetho emfa kamgabe ngokungcwatshwa akwenziwe ngomgqibelo khona lokhu kulodaba lwendlu zakhe ezisebizweni lebandla lezano PF.
Kusho ukuthi yinto evunyelweneyo njalo kade singafuni ukuthi sifake isandla sethu lapho kuthiwa singasifaki khona.
Inhlanganiso ye-IMF ibikwa yiyo eyakhuthaza uhulumende ukuthi amise ukusebenza kwama-akhawunti ebhanga amankampani okuthiwa angaba engabahuquluzi benotho yeZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla eliphikisayo leMDC libe lomcimbi wokuthakazelela iminyaka engamathumi amabili labunjwayo eHarare. Kulabantu abangagcwalanga inkundla yeRufaro Stadium eHarare njengenjayelo. Kodwa abanye bathi lokhu kubangelwe ngamapholisa avimbe amabhasi lamakhombi kade ethwele abantu besiya embuthanweni lo. Umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa usolwe ngabanye abathi uhluthune i-microphone kumkakhe kade ekhuluma embuthanweni lo. Ukuhlaziya kwenzakala embuthanweni lo sixoxe lomhleli wephephandaba le-The Standard umnumzana Kholwane Nyathi.
Mina bengangenanga eRufaro ngiyabona impicha ku-social media abantu bekhuluma ukuthi abantu bengabe bazithwala. Kodwa maybe singakhangela into ezenzakalayo ngo-August ngesikhathi MDC bezama ungena emgwaqweni ukuthi amapholisa adeploye full force and laye ama-activities e-MDC nganabantu bayanibokothi balokhu esaba these days ethawuni yonke lapho amapholisa bekugcwele bevala imigwaqo bezenye ungabe kwenza ukuthi abantu bethikaze ukuyangena istadium. Lo mumi womi-economy lawo awumanga ukuthi abantu imali zokugada nganisukaze bakhama kakhulu.
Ye, siyabona ukubana kulo mfanekiso kamabonakude ophuma lapha enkundleni zokuxhumana zonezo o-Twitter labo-Facebook lapho umkaChamisa ongani uthathelwe i-microphone nguyoChamisa abantu besithi hayi kungani kakuphathanga kuhle lolu daba. Ukubona njani wena?
Sengibone abantu abaningi nengibe beqoxa lolu daba. Kungaba nzima kimi ukuthi ngi-comment ukuthi indaba yakho ihambe njani kwazange ngibone ikhiphe epheleleyo ngesikhathi kusenzakala. Siyabona ukuthi kungaba lama-interpretations amaningi. Abanye abasaphothi uChamisa bona besithi ukwenze lokhu engani uyadlala njalo siyabona kakhulu abesifazane abalwela amalungelo abomama besithi akamphathanga kuhle. Ngokani kungaba nzima kakhulu ukuthi i-analyze lesi sika singatholanga efula picture ukuthi kwindaba kahle kahle okusenzakala.
Nxa sikhangele injabulo lokuthakazelela ukwenziwa umbuthano ophosufane ngesikhathi kulo Tswangirai kwakungani kulethemba lokubana ibandla liyaphambili njalo linganqoba ukhetho. Kodwa ngemva kombuthano lo oyenziwe ngomgqibelo, ungani ithemba lokho lingekho, akukhulunywa kakhulu ngokhetho oluzayo, ubona njani wena khona?
Yes, siyazi into ezenzakalayo ikakhulu MDC kwelo ngani kulokulwa ukulisana izinto ezidemoralize abantu and kwesinye isikhathi amaZimbabwe nawuthi ama-elections asesekhatshana abatshelanga ukuthi bethande ukulandela into zombangazo. Siyabona ukuthi besilama-election besilama-by-election khathesi siyabona ukuthi abazange bekhuthale ukuthi bayevota abantu njenganxa kusuba le kusuka lo khetho into enjenge-general election kumbe i-presidential election. So singazi ngabe ziningi izinto zethu ukuthi abantu bengathakazeleli kuyemhlangano eninje ngoba yukuthi abantu besaba njengoba abantu amasosheki ayengena agijimisa abantu ngeva beke kwaba lama-demonstration. So kungaba nzima ukuthi sithi sisebenzise lo mbuthano wangu wangomgqibelo ukuthi sigeje imudi yabantu ikakhulu kwezepolitiki.
Hallo ke ngumnumzana Kholwane Nyathi umhleli wephephandaba Lady Standard eHarare ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le eHarare. Ukungcwatshwa kukamnumzana Robert Mugabe wayengumongameli welizwe ngomgqibelo kukhanya kungasoze kugqibe udaba lwemfa yakhe obelokhu engangcwatshwanga ngemva kwamaviki amabili etshonile. Udaba lwendlu kaMgabe ethiwa iBlue Roof lokhu lungalungiswanga ngoba indlu le ilokhu isegameni lebandla lezano PF. Abazi ngokwenzakalayo bathi lindlu yiyo eyasetshenziswa nguhulumende ukubamba ngamandla umkamuyi uGrace Mugabe ukuthi avume ukuba mkakhe ayongcwatshwa eNational Heroes Acre, hatshi ekhaya koZwimba. Njengoba esengcwatshiwe ekhaya lakhe khonale koZwimba, kungakhangelelwa na ukuthi ibandla lezanu PF lizalanda udaba lwezindlu lezi ekuthiwa zisegameni lalo? Siqoxele nobhala obona ngenhlelo zebandlaleli umnumzana Obethe Mpofu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Yakukhanya kunjalo Gambe, iqiniso lonke ukuthi thina njengehlanganiso ebusayo njengohulumende ihlanganiso ekuhulumende sivumela ilungelo lezihlobo ukuthi zenze ezifisa ngakho. Konke kade bekwenza kade kuvunyelwana but njalo nxa sekwenzakele kutsho ukuthi yinto evunyelweneyo njalo kade singafuni ukuthi sifake isandla sethu lapho kuthiwa singasifaki khona.
Ye manje udaba lwendlu-ke iBlue Roof eseza ukuthi ngebandla selaze lalungisisa yini ukuthi iye kumuli kamuye?
Hhayi, lona ludaba olusegudwini njengoba ngatsho kuvike ephele ukuthi nayi kade kulamalungiselelo okuthi khona indlu le inikezwe umufi kodwa uhlelo lolo lwaqalise ngakatshoni kathesi njengoba setshonile sekungokunye siza kubona ukuthi sizakubamba njani njengoba kuyinto elokhu isakhangelwa kusenzakala kusikhandi isakhangele ukungcwatshwa kwakhe. Singazi ukuthi lokho siza kulandela njengokuba sesikuhlelile malana ngokuthi siyinike umnikazi esaphila kathesi sasikwazi ukuthi sisebenza kubamba njani abadala sizawukhangela sizalitshela.
Kanti manje imosolium le obekuthiwa iyakhiwa e-National Heroes Acre sekuzahamba njani?
Hathi yikho engikuthoko ukuthi khona isifiso saba sezihlobo zakhe sesithe abekwe lapho bekwe khona. Ngingazi ukuthi kuyakhelwani i-mausoleum le nxa isidumbu somufi sesifakwe kwenye indawo but ngokunye njalo kuzakhulunywa ngama-parties abakhangelane lakho khonoko.
Lo-ke ngumnumzana Obethe Mpofu unobhala obonwa ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla lezanu PF bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Inhlanganiso ephathisa amazwe ngencedo lwemali ye-International Monetary Fund ibikwa iyiyo eyakhuza uhulumende ukuthi angaqhubeki esipha imali inkampani yesakunda ukuthi ithenge inhlanyelo lemvundiso yohlelo oluthiwa Command Agriculture. inkampani yesakunda ngenye okuthiwa yamiselwa i-account libhanga kulandela inkuthazo kahulumende. Inkampani le ikhokhelwa umnumzana kuLokashe Dagwirey owazakala ngelokuthi Queen B. Iphephandaba lakwele Bhilitane le-Financial Times lithi kulobufakazi obukhomba ukuba inhlanganiso ye-IMF yathi okwenziwa nguhulumende lenkampani yesakunda kuchotshozela ukudalwa kwamacala enkohlakalo elizweni. Isakunda ibikwa yaphiwa imali edlula amadola ayizigidi ezingamakhulu amathathu i-$366 million ukuthi ithenge inhlanyelo lemvundiso. Yona yathatha li imali yathenga imali emkambo wensitha. Lokhu kwenzakala umnotho welizwe ulokhu uqhubeka usiya nganxele. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Sengezo Chabangu ophatheke kwezombusazwe.
Uyazi ukuthi uhlupho lundodo osusayo wenza idafeda. Undodo lo osusayo akuphiwanga, akukho egazini. Undodo lo osusayo akwazi ukubulala, akwazi ukufusa, akwazi ukulungisa ezomnotho. Okwenzakalayo, lama companies or lama accounts okuthiwa afrizwa kulumende ngamanga ayize ani ngoba i-Crop Motors iyo ethenga izimota zikahulumende. Sakunda yibo ozileketse zabomnankagwa, yibo uhulumende wangakhona owangasese okamnankagwa. So lalamhlanje bake bakwenza okwamalanga amabili besethusela abantu, kodwa ngathenza ungakhangela ama-restona la angasese sekhwelile, asekhuphukile, asephezulu okumangalisayo njengalolo leyana ibanga elalivele iyiso ngesikhathi bekhuluma ngokuthi lawa ama-akhawunti selowafrize kumbe elizweni elinjengeZimbabwe elilenotho emangalisayo. Namhlanje abantu bathengisa isinkwa, bahamba bayethenga isinkwa e-Bakers Inn ngentengo ephezulu e-Cocos, babuye bazosithengisa ngentengo ephansi besenzela ukuthi bathole ibhondi. Ibhondi lelo sebelithatha sebesiyalithengisa nge-Cocos ukuthi azathole i-profit, kumbe sesiyathenga i-US dollar, sesiyathenga irandi siligcina nxa ilokhu ikhuphuka ikho kuvela khona i-profit yakho. Lake lakubona ngaphi emhlabeni jikelele elizweni le-AMMA khonapha e-Africa? So lokhu kubangelwa yikuthi abantu laba kabakwazi ukubusa abantu, into abayaziyo kuphela ngeyokubulala.
Ye, kodwa-ke nxa sikhangele okwenzakalayo khona lokhu kuke kwacunula abantu baze bangena ezitaladeni betshengisela, kodwa kathesi bayakhonona nje bazithulele. Kungakuhamba njani?
Abantu bakhathele, kuba nzima-ke kathesi ukuthi bangene ezitradini, ngoba ungaze ungene esitradini usiyatshengisela okungaphakathi kwakho kokuhluphayo, akutshintshi lutho. Kusasa nxa ulokhu unganamali yesinkwa, ungalungiselelanga abantwana ukuthi kahambe esikolo, ungahambanga walayinela amanzi, ungahambanga wayadinga inkuni egangeni, abantwana bayakufa ngendlala. So akusancedi lutho ukuthi abantu bahambe bayetshengisela. Umuntu sekhangela okuqakathekileyo ukuthi abantu abami bazadlala.
Nxa wena ukhangele ubona ungani kuzaguquka njani, njengoba siyabona ukhetho lwama-by-election olusanda kwedlula abantu belokhu bevotela ibandla lona leli elibusayo?
Kunzima ukuguquka. I-by-election ivele inzima ngani ngoba inzima ngalindlela ku-opposition. I-by-election abantu babekwazi ukuthi ayisatshintshi impilo zabo, ngoba i-election eqakathekileyo i-general election. Ngabe kumbekuthiwa kule-by-election ka-president lizabona-ke abantu besiza ngobuningi.
Lo-ke ngumnumzana Sengezo Chabangu ophatheke kwezombusazwe bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le The Herald lithi umkhokheli wabehluli uJustice Luke Malaba utshele isikhonzi seUnited Nations ebesizoxwayisisa ngelungelo loluntu elizweni ukuthi ibandla leMDC alalelwanga ukutshengisela. UMalaba uthi ibandla leli layacela ukuthi liphiwe imvumo yokutshengisela emthethwandaba ongayisiwo we-High Court, kona kumele liye e-Magistrate Court. Iphephandaba le-Chronicle lithi inani lamakhondomu aphiwa uZulu kungelambadalo lehlile kakhulu lunyaka nxa kuqathaniswa lanyakenye. Lokhu kubika kwenzwe ukuthi inani lababanjwa yingulamakhwa leminye imikhuhlane yecansi liqonge kakhulu. Okwamanje balaleli, sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu. Lisipha ke imbono yenu ngalokho lisithumele khona nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Siyacela balaleli, nxa lisithumela imilayezelo yenu ibe mfitshane kakhulu, 2 minutes, 1 minute, yiyo esiyifunayo ukwenzela ukubana sonke senelise ukuthi sifake imbono yethu.
Salbonan, salbonan lonke, salbonan lonke. Mina bengifuna ukufaka nje umzekelo, umzekeliso nje. Angazi kumbe ngiyabe ngobeke right. Mina bengibona nje ukuthi uma wena ngithola wonke umuntu nje uzipithe kunguwe udriver ibhasi. Ibhasi yakho ke nazi abantu bahlele emhlanganweni laphana bangu-100, lo muntu oyedwa nangiyana laphana uzihlalele yedwa laphayana. Ibhasi yakho siluze i-controller esenamabreki, ungayiyeka yetshayisa kuphi? Ebantwini abaningi kumbe emuntwini eyi-1. Into kumele sizipicture khona-ke umzekeliso wami kuyikuthi-ke ngizama ukuthi asiyekeni into kamgabe umuntu oyedwa osezihambele obebheka ifemili yakhe. Thina siyakheni isizwe. Abantu abaningi bazwa ubuhlungu bathole nzima, abakwazi ukuthi kusasa nje njengoba namhlanje kusile kunje uzodlani, abantwana bazodlani, abakwazi kusasayo nje okuzayo, abakwazi ukuthi bazoyenziwani. Ukuthi nje uma engavuka ejonile nje yena uzoncwaba ngani abantu abakhe kumbe ifemili yakhe? Omunye umuntu kakwazi nje njengamanje. Umgabe utshintsha amakhofini njengamasudu nje kulezi nsuku, sibona kubekweleli kubekweleli kubekeleli kubekeleli. Amakhofini aduru kudura, wayengathathanga imali le esaphile njalo. Wayi-investa kumbe sithi wathatha imali leyo wayancedisa ngayo. Yekanini into yomuntu oyedwa? Ngithe zipikithe wena umuntu oyi-1 ehleli laphaya, abantu abangu-100 behleli lapha, ibhasi yakho ingaselamabreki, ungayatshayisa kuphi phakathi komuntu oyedwa nabantu abangu-100? Ngiyabonga.
Kunodubo olukhulu lapha madoda lena elingaphophesiya kwemzansi, into ezenzakala lapha kuleli lizwe madoda ale. Angiboni ukuthi sibili lingakuzwisisa kumbe lingakukwanisa ukuthi likumele lokhu kunje. Ngingakutshela ukuthi thina kuya yethu i-area khonapho ngo-2 weeks singanazisa kwantshontshwa intambo zona ezingamagetsi zaqhunywa ngamasele kusunguthoko. Le 2 weeks singanamagetsi khonapho lokhu zena amafoni sithathisa next door. Asawazi amafriji amile, yonke into imile, computer isisebenzisa inkulu, le nkundla zakhona zezibuluti khonapho amanzi lawaya bevaliwe bayenza nokolothwa water rationing. Kunzima madoda, akuthambanga. Izinto zikhupha almost every day. You can imagine 2 kg brown sugar costs ama-30 pounds. Umpuphu oni, hayi madoda, akula asizi ukuthi khona kuthini ngona kuyigame lokwakhona lokho ongaqedakaleyo. Kuthulisile kutezwe. This is totally unbearable. Angazi ukuthi kuyabhetha kuthela. Ngikhuluma nje khonapha sikudabulesi njengamakhandlela senza, but part of it, the fun part of it, izinto zona ezidlulayo emashopu, ungahamba emgwaqweni i-Special 5 avenue laphana athola nge-cheap price, ithengiswa estrict. So ukuthi kuhamba njani vele kulolelilizwe, hhayi ngathi lizwe nje kunabakhokheli ukuthi senzeni kumbe kuzayenziwani angikwazi ngasomudlukumeza
injani kwakwethu ngitshona njani ngilonke nje mina ngikhulumayo umthisho ngikhuluma ngasebotswana eGaborone ngikhangele ukuthi khona nxa ngikhangele indlela okulashwa ngayo indoda labantu uRobert Gabriel Mugabe umuntu owavusa iZimbabwe wayibulala futhi okweminyaka engaka namhlanje ngosebekwa sokuyisecret uthiwa yisecret kunjengisa ukuthi abantu laba iRose Acker wathi eyicanda yena ngokwakhe uRobert Mugabe ekwazi ukuthi uzabe etrima amaparts abantu ukuthi asile ukuthi akhitshwe esikhundleni usobala ngoba walile wathi umfazi wakhe walaye umfazi wakhe saphila ukuthi angasuki esidumbini sakhe nangoliyo uyakufakaza live ezikhulumela ukuthi bazathatha ama-private parts abantu laba sibuswa ngabathakathi bayaloya uhlupho lwakithi we one thina especially siphuma ku Southern Party sile problem ngoba siyabasupporta nxa sebe ku position kabasasikhangeli asivukeni bantu
salibonani basazi 7 kakhona ngibelelo kanondwana wande Chris Gandhi bonke nje Ray Shotto Mike Hove Zesi Nzulu Lutungamini Nkomo lonke nje lonke ngiyalibingelela basakazi besithuthu sele injani khona ngapha eAmerika hayi ngapha indlala thathele hayi inkayi kuyakushiwa ngithi mina ubaba umongameli beza kukhuluma ngakho indlala bekhona ezweni ma ngikhumbula umoyo umgali wathi ngaye sebone lokho abathele ukuthi ona i-national disaster sibona abantu sebehola izimali o-Christian K Mpupu bonke kube ujabule ndiyana nentanye lomgali wayesithi na ayiphiwe bonke ogqokele iphi bhathi kodwa ubaba uhamba e-America United Nations akhulume ngama-sanctions ama-sanctions akula ma-sanctions la ama-sanctions ayibusmith ngisebenze e-railways mina laphana wavula i-corrido e-beira wazavula i-rutenga wakha ne-bridge le-big bridge yayibuye oyil ebemfayile ama-sanctions nempuphu ma kule ndlala wayehoda i-Kenya e-South America kanti bona behlula kuyini labo bantu cela-ke uba abadala laba kantanganda umfana lo bakhulumisane uzondana kwabo asikwazi thina sazi lithi sifelani asazi abantwana abahlezi emakhaya khona la kuba nobugebengu sebebhema into ezidakayo bahambe bebamba abantu ebusuku bengena ezindlini begcekeza hhayi bo sicela usizi kakhulu bese ngibuya kuPeter Magombe ngiyabonga kakhulu uba usehamba wahlolwa kwenye indawo inkosi ibusize lapha usobala nganti ngiyalalela lezindaba lamaphepheni wayengumongameli vayisi kagabi uphekezela mphoko wathi yena anazi alale enkantolo ngoba azamsika amajekiseni kutho ukuthi la bantu amajekiseni bayasebenzisa hhayi bo sicela ukuthula ezweni sicela ubaba umongameli sibili akhulume ne-United Nations izimota ze-WFP zizonika abantu ukuthi hawu mkhwenyana wami kavuye inkayi izomnika ufazi bantu hhayi sicela ukuthula
Ndivuka njani balaleli be-Studio 7 lani basakazi udaba lukamgabe lokuyabekwa wozimba yikho kanye ngoba uvele bekungaki kwamlungela ukuthi alale lo nkomo e-Rose Acker ngoba unkomo wasebenza kabanzi njalo umgabe wamhlukuluza kakhulu so hayi mina ngimbona umgabe enze kuhle ukuthi angayilale i-Rose Acker ngoba wazile izenzo zakhe ukuthi kazifanelanga ukuthi angalala lo nkomo e-Rose Acker ngiyabonga
ye hayi lathi siyabonga yibo ke abalaleli bethu labo abasithumele imilayezelo yabo ku WhatsApp kunombolo ezithi zona +12024650318 njengoba ngichile abalaleli siyacela ukubana imilayezelo yenu ibe mfitshane ingadluli yona i-2 minutes ukwenzela ukuthi senelise ukuthi sifake yonke esitholayo emoyeni ngoba nqa imide hayi siyehluleka siyabonga kesikhangeleke indaba zangapha kwelemelika. Lamhlanje sixoxa ngodaba lwebandla lama-Democrats eselikhweze udaba lokuthi uMongameli Donald Trump asuswe esihlalweni kusetshenziswa umthetho othiwa impeachment ngesilungu. Lokhu kulandela imbiko ethi ukhona owenza uTrump owezwa uTrump ecingweni etshotshozela uMongameli wele Ukraine ukuthi acwayisise ngowayengumsekeli kaMongameli Barack Obama umnumzana Joe Biden onguye okhangelelwe ukuthi uzancintisana laye kukhetho lokudinga uMongameli olomnyaka ozayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe umnumzana Raphael Mthombeni ohlala ngapha kwelemelika.
Okwakhathesi kungathi kubumina mbonathi kuqinile kwedlula lokhana okokuqala ngendlela yokuthi okokuqala lokhana okukalondoda mola lwana wayedingisisa ngeRussia kwakungela lutho luphuma lungathi luthi kya ukuthi kwakhulunywa anything. Kodwa-ke kulokho kwakhathesi ungathi babambile mani nxa ngikhangela iphepha lelana abalivalayo leli bangathi babambile ukuthi umuntu wathi esifuna ukuthi manje mbona ngathi kuyabambile
manje pho njengoba sibona amalunga ebandla lama-Republicans akhanya elokhu emsekela kungakukhomba na ukubana udaba lolu lungasiwa esenethi ukuthi kuyovotwa lungagcina kungaphumelelanga?
Ye, kungenzakala ukuthi kugcine kungaphumelelanga ngoba yibo abaphethe isenethi. Kodwa umhlaba uyabubonile ukuthi bavikela into engayisiyo. Mbona ngathi kuzaba njalo.
Kanti pho manje njengoba ukhetho seluseduze olwemelika, kungani bona ama-Democrats bengaqinisanga indaba yokuthi akhitshwe ngokuvota?
Ya, okwinto okhona kungathi kukabili ukuthi bangaqinisa ukuthi akhutshwe ngokuvota. Kuphinde kutshengise ukuthi umuntu uyenza izinto ezingalunganga ayekelwe. Sokungaba yilokho okungathiwa khona ngesilungu yikusetha i-president yokuthi khona hawe uyakhuluma ningathi ubani wathi lamyekele. So kungathi kumbaxambili khonapho kwinto okhona ukuthi kungathi ufuna ukukhathaza ngaleyo ndlela. Yikho-ke bona bayamele baqathanise ukuthi okungaba la mandla yikuphi phakathi kwakho kokubili. Kodwa-ke mbona ngathi lokhu ama-Republicans amanye aza kusekela enxenye kabasoze bathola amavoti okwala. Ngoba inkinga khona kuza kuya kumantshi ujaji we-impeachment ukhangela icala lakhona lingangayi kuSenate.
Lo-ke ngumnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika ebesixoxela ecingweni esedolobheni leTexas. Macaco nje kuphela idabu ngesilungu ye ingoma ka Linton Percy Johnson ethiwa yona Victorious Dub. Sigqibela ke uhlelo lotwe lamhlanje singakehlukani kesikhangeleke indaba ebesilazo lamhlanje. Umkhosi wokunanza iminyaka engamachumi amabili kwabunjwa ibandla le-MDC wenziwe kungelathemba lokuthi leli bandla lizenelisa ukuthatha intambo zombuso. Sesingabona na amaphetho emfa kaMgabe ngokungcwatshwa akwenziwe ngomgqibelo khona lokhu kule ndaba ezifana lezendlu okuthiwa yi-Blue Roof. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama ngu Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sini.